VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olambulela kuStudio 7, ngolwesithathu mhlaka 8 kuNkwenkwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
The MDC Congress process is reversible. We've just been advised.
Akubuyelwa muva kezokuqhuba umhlangano weCongress weMDC. Sisanda kwaziswa ngesinqumo esethulwe emthethwandaba weHigh Court nguJustice Ipi Mushore namuhla.
Umthethwandaba weHigh Court unqume ukuba ubukhokheli bukaMnumzana Nelson Chamisa ebandleni leMDC abukho emthethweni.
Ya kona kuyafuneka ukuthi mawumhlali wendawo yonke into eyenziwayo uyijabulele ngoba yizwe lakho, so ukuze ukwazi ukukhuluma kufuneka uvote, so sijabulela lokho ukuthi sinalelo thuba elinjalo lokuvota.
Izizalwane zakwele South Africa beziphakathi kokuvota namhlanje. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Thabiso Mabena wenze izimanga ukunqoba kukhetho lwamakhansili kweleBhilithani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Umthethwandaba weHigh Court usunqume ukuthi ubukhokheli bukaMnumzana Nelson Chamisa kubandla leMDC abukho emthethweni. Ngakho-ke abaleli bandla kumele babize umhlangano we-Extraordinary Congress phakathi kwenyanga kulandelwe ubukhokheli obabukhona ezigabeni zonke ze-MDC ngomnyaka ka-2014. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sinqumo siza ngemva kokuba omunye wabazibiza ngokuthi Defending Morgan Tsvangirai Legacy, DMTL, uMnumzana Elias Mashavire waseGokwe ekweze lolu daba emthethwandaba weHigh Court esithi olikhokhelayo okwamanje wahluthuna intambo zombuso endaweni yokulandela isekelo sebandla ngemva kokubhubha kowayelikhokhela uMnumzana Morgan Tsvangirai nyakenye. Isinqumo sikamahluleli uJustice Edith Mushore siza ngesikhathi ibandla leMDC lilungiselela umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli owenzelwa eGweru kusukela mhlaka 24 kusiya kumhlaka 26 kuyona le inyanga kaNkwenkwezi. Lokhu kutsho ukuba zonke izikhundla ebesezikhethiwe ngaphansi kobukhokheli bukaNelson Chamisa zingekho emthethweni, kumele bakhethwe njalo ababekwa yizo. Isikhulumeli seMDC uMnumzana Jacob Mafume utshele umhlangano lentathelizindaba owenzelwe emahofisini abo awe Harvest House loba Morgan Richard Tsvangirai House ukuthi uzaqhubekela phambili lomhlangano weCongress.
The MDC Congress process is reversible. We've just been advised.
Akubuyelwa muva kwezokuqhuba umhlangano weCongress weMDC. Sisanda kwaziswa ngesinqumo esethulwe emthethwandaba weHigh Court nguJustice Ipi Mushore namuhla. Kasivumelani laso lesi sinqumo. Inkokheli yebandla umhlaba wonke ikhethwa ngabalandela lawo mabandla, akusimsebenzi wemithethwandaba.
Umpo futhi yena labanye ebandleni bephakathi kokulungiselela umhlangano wokukhetha inkokheli yebandla kuCongress ezokwenzelwa enkabazwe eGweru.
Okwamanje thina silungisela ukugqiba le ndaba yenhlangano eGweru lapho okuzabe kulezi thunywa ezifika amakhulu ayisithupha lamakhulu ayisichiya kalolunye.
Kodwa abeqembu elikhwezele ludaba emthethwandaba abe Defending Morgan Tsvangirai Legacy, DMTL, bathi ukwenza njalo kuza kuba yikwephula umthetho njalo uzophambana lesinqumo semthethwandaba weHigh Court. Emhlanganweni lentathelizindaba ngemva kokwethulwa kwalesi sinqumo obona ngokwethulwa kwemibiko kuqembu le-DMTL uMnumzana Webber Chinyaza uthi basemukela ngenjabulo lesi sinqumo.
We are still studying the court ruling in order to come up with a more comprehensive
sasuzisisa lesinqumo andubana sethule umbiko ojulileyo kuntatheli zindaba nozulu ngaso. Kuningi okulethwa lesinqumo esifuna ukuthi sikusuzisise lokuba siyewethulela abalandeli bethu kuzigaba zonke zebandla ukuthi leli bandla lizosebenza kanjani. Mkhulu lo msebenzi, kodwa sizakwenza konke okusemandleni ethu ukuveza.
Omunye wabangathandanga kubethwa ngegama kodwa elilunga leqembu leDMTL laye uveze injabulo.
Amhlophe amhlophe, siyathaba ukubana okuphume kukhothi. Mina mbona ngani bekumele kube njalo. So umuntu wonke kakumelanga ukubana athembe ukuthi yena uliqili. So akula qili elazikhotha emhlani. Lamhla mbona ngani uchamisa uhlangane lakho okumele adibane lakho. Kodwa yena kalacala abathumayo ababe yiba babemhambela phambili yiba ababesenza okungalunganga.
Lesi sinqumo uthi yiso esizoqeda ukuxokozela phakathi kwaleli bandla.
Okwenza iphathi isoleke ibole njengakhathesa seyiyo phathi esiyaziyo njengesikhathesa esasiyazi yiso sona siselo mdalu Morgan Tsvangirai. Le isingi yamatsosi. So khathesi ngejudgment ephume lamhla sifuna ukuthi iMDC ibuyele ekuqaleni kwayo ibe yi-MDC eyoqobo. Ngiyabonga.
Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Wellington Gadzikwa uthi lesi sinqumo siphuzile ukwethulwa ngoba kwakumele sethulwe phambilini kokhetho lwelizwe lwanyakenye.
Umthethandaba ungake walungisa indaba zezombusazwe ukubamba ngamandla abantu abangasawelelaniyo ukuthi basebenze bonke. Sebehlukane, abanye benza ama-Congress abo, wakhethwa inkokheli, abanye bavote. Siyababona abanye bakhona baphatheka kungxoxo bemele lawo mabandla. Asivunyelwa ukuchothoza okwethulwe lidala, kodwa ungatshela omunye umuntu uza kufa ikuhleka ukuthi kuyini osekusenzakala.
Abanye babazaphazanyiswa yilesi sinqumo babalisa isikhulumeli salo umnumzana Jacob Mafume, abasekeli bakachambisa umnumzana Morgan Komichi lo Professor Welshman Ncube, umsekeli kamgcini sihlalo umnumzana Thendai Biti labanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis Gama ukuhlaziya lolu daba ke. Sixoxe leziphathamandla zebandla leMDC. Sizathi ke sesilethulela abakuchoyo. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe lithi lizakhangela ukuthi induku loxakuxaku kuzawela ngaphi ngalolu daba. Unobhala jikelelo webandla leli umnumzana Bednico Bebe utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi isinqumo lesi asilani lokwenza labo lanxa ibandla labo liqanjiwe ngumahluli.
Thina asingabe sibe le nkulumo ukuthi umthethwandaba wenzeni, ngoba phela okwakuqala ukuthi ilizwe ngalinye ngalinye lilayo imithethwandaba. Lokhana kokuthi njengelizwe siyaphikisana, abanye bathi hayi umthethwandaba ulunganga, abanye bathi ulungile, kodwa kusalayo ukuthi kusemthethweni ukuthi umthethwandaba ube khona, ngoba kule three pillars of government. The three pillars of government, the executive, the judiciary, the parliament, the legislature. So umthethwandaba is part of i-governance yelizwe, i-judiciary ngesilungu. So okwenziwa i-judiciary asilasizathu sokuthi siphikisane lakho, lanxa singabe singavumelani lakho, kodwa nxa umthethwandaba usunqumile unqumile, sokufanele silandele umthetho. Yikho thina indlela esikubona ngayo, njalo yikho sibone ngani ilizwe lingaqhubekela phambili nxa kuyukuthi-ke siyahlonipha-ke lezo ngatsha eziyizwe eziyisisekelo sombuso welizwe.
Manje nxa kuyukuthi liyalandela lokhu okuphume emthethwandaba, likubona yini kusenzakala ukuthi lingene njalo kuCongress selilibandla linye njengalokhu okukhulunywa ngumthethwandaba.
Ungakhohlwa ukuthi lapha phela kugoqela abantu abaphikisanayo ababili Kristu, kulalabo abavele beyibo abahanjiswe emthethwandaba kuze balathi ke esasola lokho indlela esasesebenzisana ngayo nje abafowethu. So laba kulengatsha ezimbili. Thina esikutshoyo lapha yikuthi ke hayi kuqakathekile ukuthi silandele umthethwandaba njengoba kufanele ulandele. Ziningi indlela esingazisebenzisa ukuthi siwulandele umthethwandaba. Singawusebenzisa ngokuthi lathi siye emthethwandaba siyezigeza, kumbe siwusebenzise ngokuthi silandele lokho okukhulunywa ngumthethwandaba. Yiyo indlela esingasebenzisa ngayo. Okwakathesi asikahlali phansi njengebandla sivumelane ukuthi hayi nanku sokukhona, nxa kuyukuthi lathi kuyasithinta, kusithinta ngaliphi, njalo siza kusebenza ngendlela bani.
Lowo ngumnumzana Abednego Pepe, unobhala jikelele webandla le-MDCT elikhokhelwa ngukwasazana Thokozani Khuphe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekubulawayo. Silokhu sikudaba lunye, ingcwethi ecubungula ezomthetho umnumzana Machovana Ncube uthi bazaqoqa izandla bakhangele okuzakwenzakala ngoba bona bengayisibo abamangeleyo kumbe abamangelelweyo.
Isinqumo lesi esikhona singaba lama challenges athize. Eyokuqala ukuthi iparty le eyayikhona ekaTwangirai, umkhokheli wayo iMDCT uThokozani Khuphe wathi ukuthi unguye umkhokheli, wenza iCongress wakhethwa lequla labakhokhela lelo bandla. Le eyinye ekaThamisa sikwazi ukuthi ihambe ekhethweni iMDC Alliance ingaselayo uthi. So ekugcineni umahluko ukuthi iparty yayingaTwangirai yayiqina ngothi phambili. So nxa iparty le ingesela T angibona ukuthi kungathiwa iparty efana nayo. At the same time kulesi nqumo sokuthi ama-structures ayekhona ngo-2014 kufuze ukuthi abe yiwo azahamba ku-Congress ayekwenza abe yiwo azakhetha abakhokheli baleyo nhlanganiso. Ama-challenges engiwabonayo yikuthi with what has happened on the ground, uMakhuphe uleyakhe iparty, uChamisa uleyakhe iparty, ngubani ozasho ukuthi ama-structures akhona yiwaphi.
Kulesi nqumo esakhe sathathwa ngodaba lokuthi uTwangirai wakhetha na ngokusemthethweni abasekeli bakhe ababili,
nxa kuyikuthi yikho wenzakalayo, ikhothi le ehleli kathesi ayilawo amandla to revisit that decision. If there was a need ukuthi leyo decision iphikiswe, yayifuza ukuthi kwenziwe i-appeal to a Supreme Court, because you end up having two decisions in respect of the same matter. Ugcina ungasakwazi ukuthi isinqumo esiyiso yisiphi.
Lowo ngumnumzana Machovana Ncube, ingcwethi ecubungula ezomthetho, obekhuluma icingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane zakwele South Africa beziphakathi kokuvota lamhlanje ekhetheni lesithupha selokhu lelo lizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1994. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho e-Independent Electoral Commission ithi lolu khetho luhambe kuhle kakhulu endaweni eziningi zelizwe. UBenedict Mhlapho usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ngesikhathi kutshaya ihola lesikhombisa ekuseni bese kule ndwendwe ezinde ikakhulu emalokishini ahlala abaningi abalisa iSoweto, i-Alexander, leThembisa eJohannesburg. Abantu bebevota ngokuthula kungeladlakela lwezombusazwe loba ukuhlukunyezwa kwabantu ngamapholisa. Omunye wabavota endaweni yokuvotela Alexander umnumzana Zefred Nasi waleminyaka engamachumi ayisikhombisa kodwa obengwakuqala ukufika kuleyo ndawo uthi ukuvota yinto eqakatheke kakhulu.
Khona kuyafuneka ukuthi uma umhlali wendawo yonke into eyenziwayo uyijabulele ngoba yizwe lakho. So ukuze ukwazi ukukhuluma kufuneka uvote. So sijabulela lokho ukuthi sinalelo thuba elinjalo lokuvota.
Umnumzana Veli Dlamini laye ngomunye wabavotileyo kanti yena ubekhala ngokuthi akayiboni inguquko.
laba sithembisa into engakho ngoba sifuna sibavotela masebe sibavotela abanendaba nathi basikhohlwa kuneni lapha phezulu la isekhezi kuneni sahlala khona babhalisa izindlu basizothola izindlu asiyithola asinagesi kumanje
indaba ebesemqoka ekhethweni lwalonyaka besugqama amandla ezombusazwe abekhankasa yikuqeda inkohlakalo ukudala amathuba emisebenzi ukwabela abantu umhlabathi kanye lokwethula imfundo engelambadalo umongameli Cyril Ramaphosa yena ovotele elokishini leSoweto uveze ukusuthiseka ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo.
The nation and our people are energized to cast their vote, and they can see that with their vote they are heralding a new dawn.
Ilizwe labantu bonke bazimisele ukuvota njalo bayabona ukuthi bavotele inguquko. Isikhathi sokushintsha izinto kanye le vote isikhumbuza inkululeko ka-1994.
Le yinto egcizelelwe umkhokheli webandla le-Democratic Alliance uMnumzana Musi Maimane yena uveze ithemba lokuthi ibandla lakhe lizonqoba kulolu khetho. AbeZimbabwe abakwele South Africa sebejale ihlombe iSouth Africa ngokwethula ukhetho olungeladlakela. UMnumzana Dumiso Gama uthi kunenge iZimbabwe okufunze ikufunde kwele South Africa phezu kokuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo.
Thina abanye sibuya ngaphandle kuningi esesikubonile xa kuzoba lokhetho. Lithube lihle kini manzansi, thube lihle kini izizalwane zalapha. Lisebenziseni ngoba ukuthula kukhona ezweni kuhulumeni well done job naku commission ebhekele ezokhetho. Kwamanye amazwe ayikho lento enjalo esihlobo zami.
Kulama bandla ngamachumi phose amane 48 ancintisa kulolu khetho. Ucwaningo olwenziwe izinhlanganiso eziningi ezibhula ngempumela yezokhetho lukhombisa ukuthi bandla le-ANC yilo elizanqoba lilandelwa ngele-Democratic Alliance bese kusithi Economic Freedom Fighters libe ngelesithathu. Kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 26.7 million ababhalisele ukuvota. Ukubalwa kwamavoti kuzaqala ngehola lesishiyagalolunye nxa kuphela ukhetho. Kati komishini yezokhetho ithi ikhangelele ukwazisa impumela omgqibelo. Ngalethulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Live Talk namhla kuhlelo olwe-Diaspora Forum sikhangela ukhetho lwesithupha lokhu ele-South Africa lathola uzibuzwe kanye lokunqunywe umthethwandaba we-High Court. Okuphathelanele MDC, thumelani text message kunombolo esithi 001202465038 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwale Afghanistan zibike ngokuhlaselwa kwezisebenzi zenhlanganiso ezimeleyo yakwele Melika ye-Counterpart International esebenzelana lase USAID ngebomba ebelithwele emoteni edolobheni le-Kabul. Abahlengi bathi kule ngozi bathi kulimele kakubi abantu abaningi. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Thabiso Mabena wenze izimanga ngokunqoba kukhetho lwamakhansili kweleBhilithane. Lokhu kutsho ukuthi usezamela lapho ahlala khona emangweni oweSandwell edolobheni leBirmingham khonale eBhilithane okweminyaka emihlanu elandelayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasvanda.
UMnumzana Thabiso Mabena obemele ibandla lakhe le-Labour Party njalo ungumuntu wokuqala onsundu ukuthi akhethwe ukuba ngukansila kuleso sabelo. UMabena uchasisa lapho adabuka khona.
Ngokuzalwa ngiselupane emaguswini. Ilapho ubaba ma-ayi akhele khona. Sesisuka kodwa mina ngasuka ngahlala eBulawayo. Lapho engikhulile khona kakhulu useBulawayo. Ngafunda nje ngaze ngaqeda isikolo ngiseBulawayo. Umsebenzi bingatholakali, kungathi kunzima ukuthola umsebenzi. So ngase ngithi hayi, awuthi ngizame ngaphandle. Ngase ngibuya ke eNgilandi ngizozama ngapha.
Kuqhubeka ethi ungene kwezombusazwe esefike kwele Britane engazange akhwabitha ezasekhaya.
Ekhaya angizange ngiyenze ipolitics. Into nje angiyeni nokuba khona ngihambe nabo ngabe ngama resident association. Nginokuba nawo ngithande nokuzwa bekhuluma, that's why I got my interest from ukuthi ngingena ama organizations ngoba ngine interest indaba ze politics and politics lapha eNgland in kunama part amaningi I participate kuma elections ngase ngithi hayi ngcono nami ngingene ngahlala ngempela ngiyi member ye Labour Party kwasekuba lama elections ku Labour Party ayenge constituents Labour Party and ngawina khona ku constituents Labour Party esikolweni sami. So ngase ngihlala ke kimi omkhulu we-CLP.
Ukuba ngumkhokheli kwezombusazwe emazweni aphetsheya uMabhena uthi akulula nxa ungomsundu.
Bangilanda bathi hayi sicela ukuthi ukonteste for ukuba ngikhansela kusho babebona imisebenzi yami engiyenzayo khonapha lokhali la engihlala khona. Bathi bafuna ngikhontense for ukuthi ngibe ngikhansela. Lathi angaqala khona ke semonta hayi lami ukuthi imali ngabe lisho njalo ngizokhontesta. Ngikhontesta ke ukuba ngikhansela then kwazi kwagcina sokufika ke khona lapha esengikhona manje ukuthi yimi esengiwina ukuba ngikhansela walapha endaweni engihlala kuyo esandwele.
Buneni uZulu wawukhangelele kumabhena ngakho ke uthembisa ukumela izifiso zabantu.
Abantu bayakhala ukuthi sometimes izikhalo zabo azizwakali ngoba azilungiswa kodwa sifuna sithathe lunyawo oluhlukene ukuthi sibalungise into zabo zonke abantu abalapha. Bangivotele ngoba bengithanda ngedwa nje ukade umuntu omnyama and I'm the first umuntu omnyama ukuthi ebe kukhanseli esandwele.
Laloba esephumelele ukungena kwezombusazwe emazweni, uMabhena uthi lesifiso sokubuyela ekhaya ngomunye umnyaka angene kwezombusazwe.
Sizongena kupolitics ngeke ngiyekele ngoba umsebenzi lo osekhaya ufuna siphakame njengabantu baseZimbabwe sonke nini, sihlanganisa amakhanda sonke nini, sikulungiseni sonke nini lokhana kulaphana ngoba iZimbabwe is a rich country. Ila yonke into.
Izakhamuzi zeSandwell zamukele ngenjabulo lengezandla zombili okwamabhena. Njalo ufungiswe izolo ukuqala umsebenzi namhlanje. Ngimele iStudio 7 eSandwell, Blackheath, Birmingham, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Umongameli Emerson Mnangagwa usenxuse osomabhizimusi bamanye amazwe labaselizweni ukuthi batshale imali kwezokwenjiwa kwelitshe le-chromite, njalo uthe kule mali yokusiza abafuna ukwenza lokhu. Ubekhuluma emhlanganweni we-International Chromium Development Association Conference, ICDA, edolobheni le-Victoria Falls namuhla, lapho obekucutshungulwa ukuthi ilitshe leli lingathuthukisa njani umnotho welizwe. Iziphathamandla zikahulumende ezivela kungatsha ezehlukeneyo ezigoqela umphathintambo oyibona ngezokwenjiwa kwamatshali igugu umnumzana Winston Chitando osomabhizimusi labavela kwamanye amazwe bethule imbiko yabo ngalolu daba kulomhlangano. Ebhala inkundleni yokuxhumana yeFacebook, uMongameli Mnangagwa uthe kusobala ukuthi inhlanganiso ye-ICDA yona egxile eFrance ilethemba lokuthi umnotho weZimbabwe uyathuthuka njalo imithetho yelizwe iyaguquka, yikho ikhethe ukuqhuba lomhlangano efolosi. Ukucubungula lolu daba sixoxele lengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kuchera.
Ngama kuqakathekile ukuthi siyithengise sibili ukuthi ama-investors abuye, kodwa sibe njalo nendlela ezokuthi senze esingathi i-value addition ku-chrome yangkhona, singathengisi e-raw. Ngoba nxa sithengisa ama-minerals lawa angama raw minerals asila nzuzo eningi esiyitholayo. Kodwa njengoba uhulumende engela mali uyaphonguthatha wonke ama-investments abuyayo, even esingathi ama-investments ama-bad investments. Ngesikhathi leziyana ezama-diamonds sithengise futhi ama-diamonds sawa le mali eningi, sawa lama-leakages abaningi. ngenxa yokuthi besithengisa ama raw diamonds besithi besifuna ukuthi sithengise lapho ongela ama sanctions khona and so on. Kodwa engibonayo ukuthi i-chrome le singayikhangela asikabikwazi ukuthi sine chrome engakanani lapha elizweni. Yilo olunye udubo esinalo elokuthi even ama investors engabuya bayashort change ngoba siyabe singakwazi ukuthi i-chrome esilayo ingakanani. So kumele sibe njalo le research esingenza ukuthi
singathi umumo wokusebenza elizweni usungcono kulakuqala yini.
Umumo angiboni ungcono ngoba khathesi sile dubo elemali, sile dubo elokuthi sila ma-rates amabili, sile kumbe amathathu, asila foreign currency eneleyo. Okuludubo kithi khathesi indaba ezepolitics. Aloba uhulumende ukaMnangagwa ekhuluma labanye abaku-opposition, especially i-MDC, i-economy ibiza vuka. Njalo indaba yenkohlakalo yiyo enye esidonisela phansi ngoba inkohlakalo iningi kakhulu lapha eZimbabwe. Othi aloba umungameli asithengisa ukuthi naye uzama ukuthi alwise inkohlakalo, bothe abantu esibabona ukuthi labo bathathe izimali ze-state bekungancedi ukuthi ama-investors abe lethemba sibile ukuthi imithetho siyalandela.
Lo ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu useveze ukukhathazeka ngokudlala kweqembu leli eselithole imiklomelo emine kuphela kwimidlalo eyisithupha. Asizweni intatheli zindaba yethu Joseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders lithele lahlala endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo ngemva kokuba ngujikelo bhanqa 0-0 leqembu le-Wanje ngensonto. Emavikini ayedlule umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu bekhala ngokuthi iqembu lakhe liphazamiswa yikuba kaliqhubanga kuhle amalungiselelo alo awuphatheka kwimidlalo yalo nyaka yesigaba se-Castlelaga Premier Soccer League. Kodwa izolo uzwakale edidekile kakhulu ngemva kokubona iqembu lakhe lisehluleka ukunqoba loba nje belidlala ibhola elinathisa amanzi.
Umdlalo wenguqu njalo kulezinye izinto ezenzakala kuwo ezingela ngcazelo. Besikhangele nje sonke abafana besenza konke abafanele bakwenze ngaphandle kokulitshayela emambuleni. Angazi ngingawuchaza ngithini, kodwa yikho engikwenelisayo lokho ukuba abafana badlale ngalolu hlobo. Kodwa kuyangidida nxa abafana bezibazela amathuba amahle kodwa umdlalo uphele bengajimbanga.
Nakwelinye icele umqeqeshi weqembu le-Wanje uNation Dube nawuveze ukusuthiseka ngempumela yomdlalo wabo leqembu le-Highlanders njengoba bebuyele emalahleni bephethe umklomelo owodwa.
I think it was an entertaining game.
Bekungumdlalo ochaze izibukeli njalo omabili amaqembu awatholile amathuba okuhlohla angawasebenzisi. Ukuthola umklomelo owodwa sidlala singekho ngekhaya kuyinto enhle kakhulu kithi ngoba lo mklomelo siwungezelela kunani ebesivele silalo. Ngaleso sizathu ke asikhali kangako ngempumela yomdlalo kodwa siyayamukela ngezandla zombili.
Iqembu le-Wanje lonahlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo elithumi lantathu. Okulinani eliphethwe liqembu le-Cape United lonahlezi endaweni yesibili njalo elinqobe le-Harare City nge-1 kanyanga ngensonto. Amanye amaqembu asedlale imidlalo eyisithupha ikanti ele-Cape lona lidlale imidlalo emihlanu okuyisimo esitsho ukuba lingazithola selihlezi esiqongweni nxa linganqoba lawo lowo mdlalo okumele liwudlale neqembu le-Black Rhinos. Phezu kwengalane kule qembu le-Platinum lona lile miklomelo elithumi lane njalo liwe ngujikelo bhanqa 0-0 lele-Herentals. Iqembu le-Dynamos lalo ebelidonsa nzima ensukwini zakuqala ezemidlalo yalo nyaka kuphikela ahlala endaweni yechumi lanye engalaneni yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele ZPC Kariba nge-1 kanya. Iqembu le-Dimaris eliqeqeshwa ngu-Tondera Indiraya ngemva kokuxotshwa kuka-Lloyd Chikowe. Emsileni wengalane yemiklomelo isimo silokhu sisibi kuqembu le-Bulawayo Chiefs lona kuyilo lodwa elingakabi ngitsho lowodwa umklomelo njalo elitshawe nge-2-3 ngeleyadanga umgqibelo. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.